Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo omsaka 1 kumfumfu 2018 nengutungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Izinto ke emashop hayi azithengeki, uthola intengo zingaba zintathu zingaba nhlanu, kube le ntengo ukuthi ule cash, kungaba le ntengo ukuthi ule swipe, kule ntengo yokuthi ule American dollar.
Usibalukulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, uza kwethula umbiko wakhe ophathelane lesimo somnotho owe-monetary policy namuhla uzulu ekhala ngokoma kwempilo.
Udube silalo lokuthi thina kasika qondisile ukuthi indaba le uqha ukukhuluma ngayo lukabe ludaba oluqondane lo-president Nelson Samisa yini kumbe ludaba oluqondane lomnumzana uMnangagwa.
Kambe ziza kuba khona na inkulumo phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa emizameni yokulungisisa umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usibalukulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, uza kwethula umbiko ophathelane lesimo somnotho owe-monetary policy namuhla emini uzulu ekhala ngokoma kwempilo. Uzulu ubhekane lenkinga ezigoqela ukusilela kwemali emabhanga, ukudla, ukudula kwentengo yezinto ezitolo kanye lokusilela kwamafutha ezimota. UMangutka uthi embikweni wakhe uzaphatha udaba lokuqonga mahlayana kwentengo yezinto ezitolo kanye lokusilela kwedolali emelika. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezctu umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kalawo amaqhinga okuvuselela umnotho.
Iviki yaphela umuntu esuka eBorodile abuya tshonalele eHarare, abuyele futhi eBorodile ayesebenza. Asezebuyele endlini ekuphileni kweviki. Izinto ke ma-shop hayi azithengeki, uthola intengo zingaba zintathu zingaba nhlanu, kube le ntengo ukuthi ule cash, kungaba le ntengo ukuthi ule swipe, kule ntengo yokuthi ule American dollar. Yona ke ukuthi ibambeke imali yangikhona ke leyo ekubaningi ekupheleni kweviki kumbe ekupheleni kwenyanga, abaqhatshi athi imali ayikwani, akala mali. Hayi, izinto azimanga kakuhle kulezi nsuku nje, abanye sebetshona nje bemile futhi bemelela amafutha ke petrol. Ikhwelile ke, abona isikhweli yaphinda kabili, kungaba igasi amagetsi ayahamba, igasi isikhwele amaviki elandelana. Loke nje savelele ama-election nganto akona abantu bavotela ububi, akulanto enhlemi kakuhle lapho.
Uhulumende kaMnangagwa uthi ilizwe lisesimeni esihle njalo sokuyisikhathi semvuselelo, akona yini amankampani aqhatshayo?
Uhulumende kaMnangagwa ke kachiyananga lo kamgabe. Isikhathi esidlulileyo abantu bekhala ngombuso kamgabe. Umgabe ubethi nxa enikwe ithuba lokukhuluma athi umnotho uyathuthuka. bona abantu bethwele nzima. Sesibone umnangagwa laye enyaweni lukaMgabe, abantu bathwele nzima yena ukuthi izinto zikahle. Lamadili awakuchoyo ukuthi wasayinile abonakali phela. Lezi imali othi khona kuthiwa zibuyile, azibonakali lezo mali. Kayehlukananga ke lo mgabe ke umnangagwa ekuqambeni amanga lokuthi izinto zinhle kungalanto enhle ebonakalayo on the ground.
Ukutshona kwabantu besendwendweni zokuthenga amafutha ungathi kuphazamisa njani umnotho ovele uxeka nje?
Kathi ke isikhathi abantu abasithathayo bemelela amafutha isikhathi sokuba abantu aluba bayasebenza. Nxa ke kumbe ngamakampani abantu bezatshona bethunywe besiyalindela amafutha, leyo mota kufanele ibisenze umsebenzi. Labo abafanele bebe bezincedisa njengoba uZulu nje ehlezi ezincedisa, kufanele bebamba laphala laphana ukuze athole imali. Siyathatha ke ithuba elide ke emelela amafutha ukuze afinyelele phela ukuyabamba lapha lalaphana. La yole imali emabhanga futhi nje njengoba ingatholakali. Siyamelela ke emabhanga uyephinde uyemelela amafutha. Kudla ke isikhathi sokuthi sikwanise ukuphakamisa ezomnotho. Akula ke ilizwe eliphakamayo nxa abantu betshona belindele lokhu lalokhuyana. Abantu kufanele bebe besemsebenzini. Ayisibe sikubonayo lapha eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende Mnumzana Moyo ukuze umnotho ube nganeno abantu beZimbabwe bakhona ukuphila kuhle?
Abantu abakabi lethemba lokuthi luhulumende uchiyene lowezolo. Kuqale ngendaba zokuthi uyabufakeke imali ebhanga uthi siyayilanda uthole kuthiwa kayikho. Usuza themba njani ke ukuthi ngabantu abasembusweni abaqondileyo? So si ukutshontshwa kwakhe kwemali emabhanga yikho kubangela nje ukukhathazeka lokuthi labangaphandle kwamazwe okufanele besincedisane labo kumbe bangavula amakampani kabatholi ke ingxoxo enhle evelela kuma-businesses aphakathi kwelizwe. Nxa ke ama-businesses aphakathi kwelizwe bengatsho kumbe bengala-faith lohulumende, kutsho ukuthi akula ovelela ngaphandle ongafaka imali yakhe. Awula guarantee ukuthi nxa ungayinvesta imali yakho namhlanje, kusasa nxa ufuna ukuthi uyithathe uphumelayo ungayithola. So akuchiyananga kuhulumende lo, lohulumende wezolo. So ngesilungu singathi i-confidence ekade ikhangeleke ukuthi ingaba khona iyaswelakala kwamabhizinisi. Abantu badla bephosela ngaphansi kwamaphilo kwemiqamelo, akula muntu ofake egcekeni. So kuba nzima ke ukuthi umnotho weze uthuthuke.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU. Kusenjalo bakhona abathi umnotho weZimbabwe ungalungisiswa kuphela nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engakhulumisana lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa bebambe iqhaza. Umongameli Mnangagwa seke wakuveza ukuthi bayakhulumisana loChamisa. Kodwa isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi akula nkulumo ezikhona.
Udubo olukhulu kakhulu esilalonge lokuthi inkulumo zabizwa nguPresident Nelson Chamisa emavikini amathathu adlulileyo. Wathi yena kumahlabezi leZimbabwe nakuye wonke umuntu weZimbabwe ophatheka ngezombuso welizwe, wozani sikhulume ngile ndaba ezinhlanu esingakhuluma ngazo. Eyokuqala, uPresident Nelson Chamisa uthi hayi, sasikhulumisaneni kahle ngendaba yokuthi singenza njani ukuthi indaba zokhetho zingadlali zihlupha, ukhetho lube ngoluthenjwa ngabantu njalo lule mpumela enhle yaziwa ngabantu ukuthi iqondile.
wathi ndaba esibili ngicela ukuthi sikhulumisane ngokuthi singalungisa njani imithetho yakuleli lizwe ukwenzela ukuthi owaphumelelayo ukukhethelo lolizivileyo abe nguye odeclareayo ukuthi sewinile. Okwesithathu, wathi ufuna ukuthi kulungise indaba zeconomy. Okwesine, upresident Nelson Mandela hayi kasikhulumeni ke ngokuthi singenza njani ukuthi nxa kuyikuthi kunabantu abanyamalalayo ababulawayo ngabogugu nawo lezibalaza lezo, singenza njani ukuthi sikhulumisane kahle nabantu abanjalo ilizwe lethu liye phambili. Okokucina, wasethi ufuna ukuthi inhlangothi ezifana nabo ZEC, nabo Human Rights Commission, nabo Anti-Corruption Commission zizimele zodwa zingabe zisetshenziswa ngurhulumende kumbe ngolunye ihlangothi lukarhulumende. Kodwa abantu bezani laba babahlaba umkhosi bese-New York ngabakubuyi kupresident Nelson Mandela ukuthi kukhulunywe loba ngenye yalezi zindaba sikhangelela ukuthi bangabe becabanga ukuthi ukukhulunyiswane ngendaba lezi ezifakwe emphakathini ngupresident Ntsamisa sokuthi lizwe lingaqhubeka lisiya ngaphi. Ngemva kwalokho, hhayi, kasikababoni, kasikeze ukuthi bona bacabanga.
Uthe engapha eMelika uMnangagwa waveza ukubana kule hofisi edalele ephalamende afuna ukuyivulela ubaba uTsamisa akakakhulumisani lani ngalokho.
Hayi, udube silalo ngolokuthi thina kasikaqondisi ukuthi indaba le othiwa ukhuluma ngayo ehofisi lomkhokheli webandla liphikisayo ephalamende lukabe luludaba oluqondane lo president Nelson Mandela yini kumbe ludaba oluqondane lo mnumzana uMnangagwa olokuthi la umnumzana uMnangagwa nxa sikhangela ngokhetho kahle kahle nguye okhokhela ibandla eliphikisayo ephalamende ngendaba yokuthi upresident Nelson Mandela kahle kahle waphumelela wawina kulolu khetho. Ngalo daba sifana izani lapho ngabe ukuthi izama ukubhoda langasese iyevuma ukuthi yadliwa kukhetho bese sithi kodwa upresident wabo kasuzapho ukuphuma sele indawo yokuya uzabuya aphenduke njengomkhokheli webandla liphikisayo lephalamende. Kungaba into enhle kakhulu nxa kuyikuthi ayikho okuqathangwa izani. Okwenza ukuthi sicabange ngaleyo ndlela ikuthi phela bakhuluma njalo abezanu bebodwa khona ngale njengokutshontsha abakwenzayo ama-election ukuthi bakwenza bebodwa khona ngale. Mbone ngani lezo nkulumo ezinjalo kazidingi thina sifuna ukuthi yona izani nxa sifuna ukulungisisa ukuntshontsha kwenzayo ama-election ikubeke ngaleyo ndlela elungisisiya phambili.
Ukhona ubaba uTsamisa engakuvuma yini ukuthi abunjelwe ihofisi ebelilunga ledalela ephalamende yena ubaba uMnangagwa la njengomkhokheli wezanu PF engabuyi edalela ephalamende baze iphikisana njengalokho esikubonayo kusenzakala kwelebilitane.
Udube silalo yilololo lokuthi upresident uTsamisa ulwesiqiniso ke sikhulu sokuthi akasiyena umkhokheli webandla liphikisa umkhokheli webandla elizibambileyo kwele Zimbabwe nxa sikhangela ngokhetho. Kungasenani upresident Nelson Mandela usekhulume kaningi ningi ukuthi hayibo nxa kuyikuthi kulezikhundla lamahhofisi angaphuma kugovernment kapresident uMnangagwa kuzamele lawo aphume emaningi ekhangele iningi labantu beZimbabwe abade umsebenzi wokuswela atho ukuthi kukhulike kodaba lokuthi kwenziwe ngani upresident Nelson Mandela udinga umsebenzi kumbe kukhona yasekuswele upresident Nelson Mandela usebenzela uZulu kaZimbabwe ngakho uzaqhubeka ngendlela ayenza ngayo esebenzela ukuletha ukuthula inguquko nombuso omuhle ogezekileyo kwele Zimbabwe.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Mandela, umkhokheli webandla le-MDC. Abake basebenzela uhlangothi olubona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni olwe immigration asebaxotsha umsebenzi sebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhetha umnumzana Clemence Masango ukuthi abe ngumsitheli besithi ulamacala abhekane lawo asaphenywa iZimbabwe Gender Commission awukuhlukumeza izisebenzi ngendlela zemacansini ngesikhathi esebenza ku-immigration. Ngokunjalo bathi uMnangagwa kumele asuse uMasango kulesi sikhundla. Kubika uMavis Gama.
Ababesebenzela ugatsha lwe-immigration laba bafikise incwadi yezikhalazo zabo kumongameli Mnangagwa kunsukwana esanda kwedlula bekhonona ngokufaka kwakhe umnumzana Masango esikhundleni sikamsitheli esasiphethwe ngumnumzana Thobai Wamdede okweminyaka emide. Bathi baxotshwa umsebenzi bedingelwa amacala angekhoyo nguMasango ngenxa yokuthi babemela ezinye izisebenzi ezazikhonona ngokuhlukuluzwa ikakhulu ngokwecansi. Owaye nguprincipal immigration officer osemela izisebenzi ezaxotshwayo umnumzana Nkosana Mthunzi utshele iStudio 7 ukuthi ukufakwa kukaMasango esikhundleni sikaregistrar general yikwehlisa isithunzi salihofisi.
Imiphenyo yonke leyi e-gender commission e-parliament asiyo madala okudlala iparliament. Wakho wabizwa eparliament wala ukukhuluma wazisebenzise phambili wasebenza ukubona lapha sokunzima wazophenduka sebembizwa kwesibili. Abasaqeda ngenxa yama-elections sithi nakabamise konke lokhu ngoba this is a mockery. Kufana nokudlala ngohulumende kudlala ngomongameli uhlala abakumise lokhu umuntu lo agezwe kubhele obala ukuthi nxa ngelacala kalacala. Ngoba sosibona nqathi ungowathi uphezu ngomkhokheli you are responsible. Akula ngenye indlela lapho zingazama ukuthi into nxa sifa nguwo responsible. Abantu abangaphansi bayenza into ezibolile bayenza sexual abuse, office abuse, konke konke okufunakala.
Umthunzi uthi uMnangagwa kumele akhiphe uMasango kulesi sikhundla andubana idale lephalamende i-anti-corruption kanye le-gender commission zize ziqede ukuphenya amacala etheswa uMasango.
Abame kathi kugithinyelelwani kathi abantu bagcwele lapho bengabafaka kumbe noma ngaphi bebathatha ukuthi ngoba usebenza laba sisamelele ukuthi lo nxa befuna yena strictly ukuthi bafuna yena ukuthi ilizwe kale kuhambe nxa ingekho. Abame bahloniphe i-gender commission leyo khona, bahloniphe i-parliament leyo iqeda umsebenzi wayo, bahloniphe i-anti-corruption leyo yibo ababafaka yethi babafaka amabhodla akumbula ukuthi uniludilize kusasa kwangkhona uponge ukudiliza amahlala. Abame umndoda lokhu amiswe kuhlolisiswe zonke lezi zindaba, ngahlolisiswa zonke izindaba xa befuna ukumthatha ngamthatha velokhu ze sebebona ukuthi hhayi umsulwa labantu abade laba ama-lieutenants akhe la amsulwa. Bami siyibhalile incwadi siyihambisile kumongameli sayisa futhi la ku-gender commission ukuthi sibabonise ukuthi ah what you are doing laba likhabi sibhoreli ngelamoya akula nto eliyenza la khabi ibhoreli lensimbi.
Umthunzi uthi yena waxotshwa umsebenzi ngoba wayengavumelani lokwakusenzakala lapho ebona ezinye izisebenzi zihlukunyezwa ngendaba zokuya emacansini ikakhulu abesifazane.
Kwabhalwa same day incwadi yami yabhalwa mhlaka 13 e-gender commission yaphume enyizwebe mhlaka 13 ngazoyinikwa mina incwadi mhlaka 20 September kuthiwa khona you've been dismissed from the service your dismissal back with effect from 27 September 2012. Angaze ngibone okunje mina babe ngangikhona kuthiwa walove emsebenzini for 30 days by then ngangikhona bengibona everyday benginika ama-inform besenza 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 ngikhona everyday ama-workmates ang they are prepared ukuthi bahambi bathi ukuthi umuntu sasimbona and ngilezi ndaba bakazama ukumvalela ehhovisini they tried to get rid of me so many times bazama ukuthi banishaye it was out of question bambizela bona ama-runners abo but ngathi no I'm not a foreigner bazama ukuthi banishaye kwehlula abantu esikhuluma ngayo they are well connected.
Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions layo yethule umbiko ofanayo kusukwana esanda kwedlula isithi umnumzana Masango kumele agezwe kumacala awetheswayo kuqala. Imizamo yokukhulumisana noMasango yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ifilimu yombhuqazo weGugurawundi ethulelwe uZulu wakobulawayo ngempelaviki ichiye abantu abaningi behlengezela inyembezi lapho besizwa isihluku esehlela abantu abaphathwa yilesi sika. Kubika obathabile Masuku.
Ababone ifilimu leyi bagoqela uZulu jikelele abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo abameli benhlanganiso ezizimeleyo kanye labekhomishini abona ngokuxolelana elizweni iNational Peace and Reconciliation Commission. Ifilimu le iqoqwe intatheli izindaba yakobulawayo elodumo umnumzana Zenzele Ndebele phansi kwesihloko esithi Gugurawundi Genocide 36 years later. Ifilimu leli lichiye abanye behlengezela inyembezi lapho besizwa abantu bekhuluma ngokwabehlelayo iningi belikhala ngokuthi lalithwaliswe nzima ngamasosha kamnumzana Robert Mugabe awe 5 Brigade kanye lama-dissidents. Omunye owesifazana okuli filimu ongathandanga ukubethwa ngegama uvezwe ukuthi wachithekelwa ngumendo umyeni wakhe wamshiya ngoba wayehlala ebanjwa iganyavu ngama-distance enyanga linde. Omunye njalo obethwe kuphela ngesibongo uJiani uveze ukuthi ungomunye wabantu ababegcinwe enkambeni yeBhalakwe ngamasotsha kaMgabe lapho okwabulawa amakhulu abantu bajikelwa emgodini. UJiani uthe amadoda ayetshiswa amaphambili ngama-CIO besetheswa icala lokugcina ama-dissidents abanye bahle befe. Omunye njalo owesilisa uNdlovu uveze ukuthi yena waqunywa indebe yomlomo wangaphansi kanye lendlebe yi-5th Brigade watshaywa waqaleka amasotsha asebamba umkakhe iganyavu kanye lodade wabo. Lezi ngezinye zezehlakalo ezikufilimu leli ezichiye uZulu edanile, kanti abanye bethukuthele besithi udaba lweGukurahundi kumele lulungiswe. Induna uFelix Nhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni uncome ifilimu leli wakhuthaza njalo amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission ukuthi alubambe kuhle udaba lolu ngoba abantu abaningi lokhu befuthelene.
Umsebenzi lo uqalisile, usekuqaliseni. Abantu babahlungu kakhulu amanxeba akhona. Kudinga ukuthi lapha sinanzelele sihloniphe lokhu. Lakho silalele bona abantu abanxeba ukuthi kubuhlungu kangakanani, kufutha ngaphi. Basitshele kube yibo abathatha into yonke le ephambilini.
Amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission abekhona abeyisithupha, okugoqela umgcini sihlalo wayo uMasole Nari, omunye wamalunga alikhomishini uhozwe nguZulu esithi kamelanga abekhona ngoba engowesishoneni. Omunye wababone le filimu ngumnumzana Khumbulani Mlawuzi, yena osole ikhomishini yezokuxolelana le esithi akulalutho olukhanyayo engalwenza ngodaba lweGukurahundi.
Kodwa bengilesimlayezelo lo kupresident Mnangagwa ukuthi kakhangelisise le ikhomishini. Sicela ukuthi ama perpetrators of this genocide kungazi kwaba yibo abakhokhela le ikhomishini. Akakhethe ikhomishini enjengale ayikhethele abantu ababulewe mhla ka 1 August.
Phambilini kokubukiswa kwayo, amapholisa ake azama ukuvimba le filimu kodwa yethulwa ngemva kokungenela kwekhomishini le eyezokuxolelana. Ngalokho umnumzana Mbuso Fuzwayo owebhethu likaZulu uthi bayathokoza.
Kakhulu sibonga ikhomishini ye-NPRC ukuthi uhulumende sezama ukuvimba. Yaba yiyo buza ukuthi kuvinjelwane. So incedise kakhulu ukuthi lo mkhosi walamhlanje uphumelele, okuyikuthi sikhangelele ukuthi uma bekwanisa ukuthi laba bethu flex their muscle.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi Reverend Useni Sibanda uthi kumele ikhomishini le ye-NPRC isebenze lenhlanganiso esezilesikhathi zisebenza ezigabeni.
Bona i-NPRC abaphiwe ithuba, kodwa into eqakathekileyo ukuthi i-NPRC yona iyodwa isozikwanisi. Kumele ukuthi sisebenze labantu abavele bekhona esigabeni, le nhlanganiso ezivele zisebenza esigabeni iyokuphela indlela engasetshenziswa ngayo.
Abanye uNdebele akhuluma labo kule filimu bagoqela umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa, umqondisi wamafela trust umnumzana Zefania Nkomo, lowaye ngumqoqi wenhlelo wezipra umnumzana Misheke Velaphi. Inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Khumalo ngomunye wababone le filimu izolo, njalo ubikwa ecotshiwe ngudlu ukuba yinkosi. Umnumzana Ndebele uke wethula inye njalo ifilimu emayelana ngombhuqazo weGukurahundi eminyakeni esanda kwedlula elesihloko esithi Gukurahundi, A Moment of Madness. Abantu abafela kulumbhuqazwe becobodiswa ngamabutho kaMgabe eMidlands leMatabeleland babiwa besedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sixhume umnumzana Zenzele Ndebele wasichasisela akujongileyo ngefilimu yakhe.
injongo yami ukuthi khulume ngendaba yeground kodwa kube le solution ebakhona. Ngiyazi mhlawumbe kungaba nzima kakhulu ukuthi laba abakwenzayo behanjiswe kumbe court kumbe ejele njengoba kuyibo abaningi bakhona ababusayo, but ngibona ngani kukhona ongenziwa especially for abantu abalinyazwayo ngesikhathi seground abafelwayo. Kulabantu ababe laba abobaba kumbe amadoda kumbe umkabo whoever oyesesotheni wabulawa ngeleso sikhathi bayisivo sezinto wabulawa abangatholanga amapentsheni abo. Bona ngani into engalungisiswa leyo lula nje ungazange kwaba le nkinga.
Abe komishini ekhangelane lokuxolelana iNational Peace and Reconciliation Commission ababone lifilimu ekwethulweni kwayo izolo bathene.
For the first time bathole information enye mhlawumbe abangakaze beyibone ukuthi into eground le inxa sikhuluma ngayo ayisiyo into yepolitics. Bona ngani baza suka lapha behambe behlala phansi bezama ukuthi bethole indlela zokuxazulula indaba leyo. Bona ngani most of them were really moved about the issue and the really deeper understanding ukuthi inxa sikhuluma eground sikhuluma ngani. Ngoba isikhathi into esinenxa abantu bekhuluma eground bacaba ukuthi nje hayi kwakuyimpi phakathi kwamashona lamaNdebele. But it's more complicated than that.
Okhulume lenhlangothi zonke kulifilimu, okhulume laba bengamadissidents wazokhuluma laba beku 5 Brigade. Ababe ngamadissidents bona bathi
uzananza ukuthi kukhona undoda engikhulume layo laphana othiwa nguHilary wayeku kwi-dissident lapha okhuluma ukuthi yena waba li-dissident ngoba wayehlukuluzwa. Ye, siyakwazi ukuthi bakhona futhi abanye abantu ababe ngama-dissident ababehlukumeza abantu. So ngibona ngani some of these issues ayisibo wonke umuntu owaye li-dissident waye ngumuntu o-right. So labo bahlukuluza abantu kuningi okwenzakalayo. So wonke umuntu uya-explanation yokuthi indaba ayenza lokhu ayekwenza.
Umnumzana Zenzele Ndebele yintatheli zindaba elodumo njalo nguye umqoqo wefilimu yeGugurawundi ethulelwe uzulu wakobulawayo ngempela viki.
James
marabini idlozi lomculo ehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lwendaba zekuseni. Ingoma ithi yona ntunja mbila sihlephune kudlalate lakhe elitsha elilesihloko esithi ntunja mbila. Mthokazi omuhle kwanelo kwamanje litshone kuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo ngutungamili Nkomo.